Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 13 kuMpandula 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali, bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale. Ayisaphumi sebeyifaka eziphameni, ayisoze isincedi. Kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala, sidlela amabeli.
Le Zimbabwe lithi lizaqhuba uhlelo lokubulala indlovu, inyama yazo inikwe abantu abalambayo.
Mina ngafunda ngaceda kodwa ngokomo womabelizwe ibizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama short time sometimes ama night roughly ngiyamphilisa nje sengisaqalayo but bese hayi semanejile ukuthi imindli yami ikhanye ukuthi kwenzakala
sebe sidla kanye abanye abantu abaswela ukudla ekobulawayo owaye ngumongameli wakweleBotswana namhla umiswe emthethwandaba wetheswe amacala amaningi. So onke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi uzabulala ezinye indlovu kunikwe imihwapa yazo lenyama abantu abalambayo emaphandleni ababhekane lesomiso esikhulu lonyaka esidalwe yisikhudumezi somkhathi yese El Nino. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Umphathi ntambo obona ngezokulondolozwa kwezomkhathi lenyamazana zendle uNkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende uthethe isinqumo lesi ngenxa yendlala ehlasele abantu okwesabekayo lonyaka. Uthi omama kuzigaba ezehlukeneyo bazaqhatshwa ukubenga imihwapa yendlovu qede iyabelwe izabelo zonke phansi kohlelo lukamongameli olwe Presidential Feeding Scheme.
Okwakhathesi sababhalele ukuthi bakukhangele then when the service on sekuhlala phansi sesibona ukuthi siyahanjiswa njani.
Uhulumende uthi okunye okwenza ukuba baqhube uhlelo lolu yikuthi indlovu zithwalise nzima abantu ezigabeni ezehlukeneyo. Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Elizabeth Thebe ohlala duzane leFula Forest.
Bazazibulala kumbe bafuna ukuthengisa imali, bangayibamba bona abakhulu bakhulu khonale, ayisaphumi sebeyifaka ezikhwameni, ayisoze isincedi. Kodwa indlovu ababulali ngoba ziyasibulala, zidlela amabeli.
Sixoxe njalo lo mnumzana Eugene Sibanda, ukhansila ka ward 17 eMabale.
Abantu bedlilwe amabele beqede bengatholi lutho, indlovu seziziningi kulabantu.
Umnumzana Daniel Sithole ohola inhlanganiso yezemvelo eGreen Shangwe Environmental Trust uthi lulungile loluhlelo ngesizathu sokuba inani lendlovu selilinengi kakhulu.
Yebo, inyamazana zendle ziligugukithi njalo zibaluleke kakhulu, kodwa kumele futhi sibuye sinanzelele ukuthi lempila kahle yabantu lamalungelo abantu ezabelweni ezehlukehlukeneyo abalulekile njalo.
Ukhansila ka ward 3 ekaChechethe umnumzana Given Moyo uthi umbono mibili ngalesi sinqumo.
Inyama leyo ngiyazi ukuthi isizadala futhi uhlukuluzo futhi ebantwini, abantu bazaqala ukuhlukuluzwa yilabo bantu abazavelela kwezinye indawo besiza lapho okubulawo lezindlovu bona bengazange zibahlukuluze.
UNkosikazi Nyoni uthi indlovu lezo seziziningi kakhulu kuqathaniswa lobubanzi bamadlelo azo, okuyiso isisusa sokulisana phakathi kwabantu lenyamazana zendle. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Farai Magu ohola inhlanganiso ezimeleyo ebona ngezokulondolozwa kwemvelo eCenter for Natural Resources Governance othi bona kabavumelane nalokhu.
It's a very reckless move that is going to affect tourism.
Isinqumo esiyingozi esingabulala le tourism eZimbabwe, njalo lokhu kusazophikiswa laphambi komthetho ngoba indlovu zivikelwe ngabamalungelo e-international conventions, awuvuki nje uthi sengibulala.
ezinye izakhamizi zilombono wokuba imihwaba yendlovu lempondo kumele kuthengiswe kwamanye amazwe imali etholakeleyo isetshenziswe ukuthuthukisa izigaba zabo iziqondiso zesivumelwano samazwe omhlaba wonke jikelele ese Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora kumbe CITES kazivumelane lokuthengiswa mahlayana kwempondo zendlovu kumbe inyama kusanda kwethulwa umbiko edalele parliament leZimbabwe ukuba kulendlovu ezifika inkulungwane ezilikhulu 100,000 elizweni lonke ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Selokhe sekudaba olufanayo abantu abaningi emadolobheni bathi sebesidla kanye ngelanga ngenxa yokuswelakala kokudla intathelo zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaswanda uxoxe laba emadolobheni labahlala edolobheni lakobulawayo
kukondoda azibonele ebantwini kulezi nsuku indlala ingenile ukuzana senzile moyo ongelandoda wabantwana babili uphotaphota edolobheni lakobulawayo ezama ukuselela abantu abakhe ukudla
sidle ekuseni nje abantu abaye bephuma nje side khona lokho sokuphuma nyaze ngiyekudla futhi intambama nxangazizanga lutho kusho siyalala nje sivuke ekuseni njalo nje
umnumzana James Dube uphila nzima lodade wabo olegciwane le-HIV
esikali ikudla ekuseni uze ntambama kuzijuthi ukuthi imali ayikho kuyakusukhetha futhi ukuthi enaleyo i-breakfast sikhavi lunch susiyakudla ntambama.
Omunye uthole nzima umnumzana Reason Pofu ongenamsebenzi omlethela imali.
Kwaba nje bengadlanga kuze ngakayivuka ekuseni. Mhlawumbe umnawamunye ngokazisayo uwandumi kona. Size ucele ukudla ezindlini.
Abasakhulayo abaningi bathi baphila nzima ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Ukosazana Grace Nyoni waphutsha izifundo zakhe eCollege International University of Science and Technology.
Kodwa sengidrophe out ngenxa yokuthi izinto ziyadura, ischool fees siyadura okokuqala, abazali bami abasakwanisi ukuthi besibhadale and lokudla endlini akusela kudla. So lami ngicine ngibona ukuthi ngcono ngizame amanye amaminzi ukuthi ngiphile. So sengisemgwaqweni lami senzama ukudinga imali, izinto zikhwelile.
Kukanti uRumbi Zulu usekhathele ngokuhlupheka ngakho ke uthi sekuthengisa umzimba ukwenzela ukuziphilisa.
Mina ngafunda ngaqeda kodwa ngokuwoma kwelizwe ilizwe liwomile sesisebenza nje emgwaqweni ama-short time sometimes ama-night roughly kuyamphilisa nje since ngaqalayo kanye sihayi semanejile ukuthi imindlu yami ikhanye ukuthi kwenzakalani.
Umnumzana Tezimoni Ntini inkokeli yesigaba selobhengula uthi abantu bayadubeka.
Abantu bathwele nzima kakhulu and indlala ibhahele sihlangana labantu. Ntwana abayi babakhangela imizi abantu abadala abagogekileyo.
Ingcwethi wezomnotho ezimeleyo umnumzana Lubani Nondo uthi umlando wokuvikela indlala ukuhulumende.
Udaba lwendlala emadolobheni ongithi by extension lemaphandleni lubuhlungu kakhulu kodwa kulisizi kulakho konke yikuthi uhulumende sowapenda umpikisha ukuthi kumele sizwisise ukuthi vele kumele abantu balambe ngoba bekungela zulu ngomnyaka odlulileyo. Sizoqhubeka singasebenzi, sizaqhubeka indlala isitshaya. Uhulumende kumele akulungisise lokhu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala eZimbabwe. Njalo uhulumende uzama ngamandla wonke uba athengele uZulu ukudla. Uhulumende wakhe uthi kulabantu abafika phose izigidi ezilithumi abalambayo elizweni abagoqela abahlala emadolobheni. Kudingwa imali efika amabhiliyoni amabili eZimbabwe ukuze uZulu athengele ukudla. Kule ndlala esabeka eZimbabwe lamanye amazwe edalwe isikhudumezi somkhathi ese El Nino esenza izulu linganingi imfanelo onyakenye. Yimele Studio 7 ikobulawayo ikamela mwenze Jesus Banda.
Waye umongameli wakwele Botswana umnumzana Seretse Khama Ian Khama uphindele elizweni lakhe lamuhla. Selokhe wabaleka wayahlala kwele South Africa ngomnyaka ka-2021 ekhala ngokuthi uhlukuluzwa ngowamkhetha ukuthi athathe isikhundla sakhe umongameli Mokgweetsi Masisi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona le kwele Botswana.
Ukama umise mthethwandaba eHabroni lapho acele ukuba kwesule isinqomo sokuthi abotshwe ngaphenduka kwele Botswana. Umthethwandaba ovumelane lokhama yena useza phenduka emthethwandaba mhla ka 23 Mpandula kuzothonisiswa amacala okugqela elokutholakala lesikhali ezangekho emthethweni lelobu khohlakalo. Ukama uyakuphika konke lokho esithi imsebenzi kaMasisi ozama ukumdlisa luklubu okwamenza wachiya ibandla elibusayo wabumba elakhe iBotswana Patriotic Front kumbe iBPF. Umabhalani jikelele weBPF umnzana Lawrence Oketize uthi ukuphenduka kwakhama makucho ukuthi umkhankaso wabo wokhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo luzaba lamadlabuzani.
We have been very consistent.
Njengebandla sihlala sisitsho njalo laye ukhama wacho ukuthi sizakwenza izimanga kukhetho oluzayo. Usekuyile ukuza kukhankasela ukhetho.
Ukuphenduka kwakhama engalindele ukuthi inenge ugoqela abezimbabwe abahlala kwele Botswana bebambe wangaphansi. Umnumzana Cosmos Banda uthi ukuphenduka kwakhama kuntshintsha isimo ngokhetho lwenyanga ezayo.
Make kube le stiff competition yenza ukuthi iruling party layo ibophe ziqini.
Umnumzana Ntokozo Thebe odabuka eZimbabwe ohlala eHabroni uthi khathesa amehlo wonke azaba phezu kakhama ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluzayo.
Kungenzakala ukuthi okwento lokhu kubuya kusiba i-disturbance ukuthi especially ama-opposition parties, people they are now going to focus kukhama.
Ocubungula ezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulezi zathu ezingabe zenze ukhama ukuthi aphindele ekhaya.
Ukhama usefikile kulelo zinga lokuthi azimisele ukuthi akwenze okwenzakalayo, kodwa kuqakathekile ukuthi ngingafeli or ngigugele elizweni elingasilo lami.
Uthi okwesibili njalo ngabe kuyiso isizathu esemqoka ukuthi ukhama ubefuna ukufika ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho kuzazoncedisa ebandla lakhe le-BPF. Noma nje ukhama kunguye wakhetha uMasisi ukuthi athathe isikhundla sikamongameli ngomnyaka ka-2018, ababili laba sebe ngumangoyelenja kodwa akucaci ukuthi balwelani. UMasisi esikhathini esedluleyo uke wathi ukhama wayefuna ukuthi ngemva kwesikhathi kufake umfowabo esikhundleni sikamongameli yena asetshenziswe njengesiphamaso. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSauron kwele Botswana.
Abadala bathi lithukelwa ebandla. Nansi ithuba mahlabezulu kuhlelo Live Job. Maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu sihlaziya kwenzakala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethuzi ezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana abasakhulayo lokunye. Ngolwesibili silami ke nje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga Let Us Connect and Network kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMazela Sihlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulekto ngo-8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 A Voice of America. Sisakaza ku-radio, ku-Facebook nakuwebpeji yetethi www.voandebele.com.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha A Voice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Vladimir Putin wakwele Russia uthi uzalwisana kabuhlungu lele Melika lamanye amazwe entshonalanga le Ukraine lingavunyelwa ukusebenzisa izikhali ezinkulu ukuhlasela elizweni lakhe. Umongameli Vladimir Zelensky wakwele Ukraine usecele ele Melika lamanye amazwe akumanyano we-NATO ukuba asebenzise izikhali abazinika ilizwe lakhe ekuhlaseleni phakathi kwele Russia. Kubikwa ukuba umongameli Joe Biden usahlolisisa udaba lolu. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba baphila nzima abantu kwele Morocco esigabeni se-High Atlas Mountains okwaba lokuzamazama komhlaba nyakenye wabhubha izakhamizi eziningi. Bathi izindlu zabo kazikalungiswa, imigwaqo lokhe ingahambeki njalo ezinye izikolo kazikavulwa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Kuyini okunzima ukwedlula ukuphephela elizweni elingayisilo lakho? Lapho omele uqale kutsha impilo endaweni ongayijwayelanga. Impendulo ithi, ikuhlukuluzwa lokubotshwa elizweni lakho. Abantu abalikhulu elilamatshumi amathathu lanhlanu 135 ababotshwe ngendaba zombusazwe abavalelwe entolongweni kwele Nicaragua bakhululwa bahanjiswa kwele Guatemala mhlaka 5 Mpandula. Bazi zonke izimo zombili. Elemelika lenelise ukubahlenga ngokuthi bakhululwe ejele, njalo umongameli waseGuatemala wavuma ukubamukela ngomusa. Abantu laba sebephiwe ithuba lokucela indlela ezisemthethweni zokuthi baqalise impilo zabo kakutsha eMelika kumbe kwamanye amazwe. Ekhuluma lentatheli zindaba ekwele Guatemala, umsekeli kanobhala weMelika obona ngenhlelo zangentshonalanga, U.S. Deputy Assistant Secretary of State for Western Hemisphere Affairs, umnumzana Eric Jacobstein, uthe, kwaba yinto emangalisayo ethinta imizwa ukubingelela abantu laba besethareni. Lapha bethatha amanyathelo okuqala kutsha impilo zabo futhi bethole lenkululeko. Wengeze wathi ababeyizibotshwa laba bahlangana lobunzima obukhulu eNicaragua lokuthi behla endizamtshineni besithi uNkulunkulu abusise iMelika, uNkulunkulu abusise iGuatemala. Phakathi kwababebotshiwe kulabalitshumi lantathu 13 abangamalunga eMountain Gateway, okuyinhlanganiso yezokholo esesabelweni seMelika eseTexas, labalwela amalungelo oluntu, amakholwa esonto yamaKatolika, abafundi kanye lentatheli zindaba. Bayingxenye yamaqembu amanengi ezibotshwa ezidudulwe nguhulumende kaOtega loMurillo zaba iziphephele kunyanga ezisanda kwedlula. Iqembu lakuqala lalilabantu abangamakhulu aphezu kwamabili 222 abaphikisana lohulumende abakhululelwa ezandleni zeMelika nyakenye ngoNhlolanja. Bonke baphucwa ubuzwe babo. Ngozibandlela lonyaka ngo-2024, uhulumende wakhulula ubishop wamakatolika ohloniphekayo uRolando Jose Alvarez. Labanye abesonto yakhe abalitshumi lanhlanu 15 wabanikela ezandleni zeVatican. Kusukela ngo-2018, lapho okwaqala khona ukutshengisela kwabantu elizweni lonke jikelele besola umbuso weminyaka elitshumi lanye kamongameli Daniel Ortega, uhulumende uhlukuluze abantu ngodlakela olukhulu ezama ukuthulisa labo abasola umbuso wakhe. Ukuhlukuluzwa kwabantu lokhu kusaqhubeka. Imbiko emibili ephume lonyaka okhitshwe lugatsha lwe-US State Department obubona lungelo kwele Nicaragua lowethulwe yi-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights iveza ukubotshwa mahlayana kwabantu okuqhubekayo, ukuphathwa kabi kwalabo ababotshiweyo lokwethuselwa kwabamabandla aphikisayo. Sikhuthaza ukuthi bonke ababotshelwe ezombusazwe bakhululwe kwele Nicaragua, kutsho unobhala obona ngobudlelwano beMelika labanye amazwe uSecretary of State u-Anthony Blinken kumbiko awethulele abezindaba. Abantu baseNicaragua bafuna umbuso okhululekileyo lapho okuhlonitshwa khona amalungelo abo kanye lenkululeko yabo kungela kuhlukuluzwa.
Lo bungimbono kahulumente weMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, njani? Hayi, sibingelela, sibangazwa nje izanu le. Yehluleka nje ukuhlonipha imfundo. Matisha kunini ekhala ngeholo. Imfundo siphansi ngendaba yemnankagwa lo ongafuni ukuhlonipha imfundo. Imigwaqo ifile, amabhasi, izimota zilimaza abantu njalo. Yena akakuboni konke lokhu. Asazi kumbe kona abahlali meeting le cabinet yakhe bebonisana ukuthi hayi asiqhubeni so asenzeni so makunje kuyabheda la silungiseni la. Avele bebuye lento efileyo nje ebantwini bethu beyikhuluma nje. Into abayaziyo ukuthiya abantu bebopha abantu abahalacala yinto abayaziyo kuphela.
Salibonani bantu beStudio 7, salibonani njalo labo bonke abantu bakithi abathanda iStudio 7 abangamana bebele nhlanhla bewuze lomlayezo wanamuhla. Ngiyacela nje ukuthi lingilalelisise nje kancane, linginikeze ithubanyana. Cela linake kakhulu emhlabeni ukuthi kwenzakalani. Singabi iziphofu, limukani. Izimpi ezisemhlabeni zomhlaba aziyi kuphela, ezakusuka kudaladala lanamhlanje izohlala zikhona. Ngiqale nje ngodaba lwabamhlophe. Impi yomuntu omnyama labantu abamhlophe ayizi kuphela, bahlala besicuya njalo nje kusukela kudala. Loba yinini noma ngaze kuthiwa kwenzakala ini, loba enhle noma kuthiwa ubani kutheni, okusalayo abantu abamhlophe bahlala besilele njalo nje. Kuzoba nemikhuhlane, iziningi izinto ezizayenzeka. Kubuya elizweni lakithi madala, kakhulukazi thina abantu bakamthwakazi, noma ngaze kube la ipolitical party, ezilongu leyo political party ingeyabantu beMpumalanga, ngiqinisile ngiqinisile. Siyohlala sikhala noma singaze sikhulume yiphi imibono.
Ngiyabingelela sizo sakithi lonke magwakithi ekuthi sesikhulumayo sikhona lapha sikhalaza. Ngike ngiqondise lapha kulaba abantu bezana, asibazondi izana siyizondi kodwa isenzo siyasizonda. Ngikho ngizakuphinda futhi lokhu. Isana isenzo siyasisona. Why? Ngizakhuluma ngento ekade ngikhona ngolwesibili ngisuke ekhaya. Umgwaqo wecholocho kusuke echolocho uzuzofika khonapha emuyesikolo lesesilapha emapulazini. Gogo khona umubi kakhulu, kudlulisa umubi kakhulu, amatraka sezivaleka segebheli wethu lwawosolusu. Sicela mangakhalaza uhulumende elalele lokhu, engathi ekhalaza bese ehambe ngibopha abantu. Hhayi, lokhu siyakuzonda kakhulu vele.
Studio 7 nje. Inkinga siyafaka amarekhoda lesifale uyafaka wedwa, ngazi mbe sikhuluma into ezingazwakalile. Kodwa linikeza daily ukuthi bonke abafufaka amameseji, kodwa sizwa abantu one abahlala bekhuluma day everyday, abanye asizwakali.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lilakho kusithumela yena imbono kunombolo ezithi 1202-465-0318. Uhlelo Woza Friday kuleviki sihamba leqembu leRumba elilo Dumoluhle Express Band. Leli qembu lidabuka eLupane kodwa licula likwele Botswana, lapha umholi walo uphethe amasingi abo amabili elesihloko esithi Sikhandimali kanye lethi Inkundla. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Sirubonani osakaza abahlikani balaleki zonke indawo. Ekhulumayo nguTrevor Moyo odabuka eLupane esigabeni sasendamuleni. Okwamanje ngilapha eBotswana, qale ucula last year ngakhipha amasingi track angu-2. Then manje azokhipha amasingi track angu-2. Esihloko sithi Sikhanda Imali, izo ingoma engilazo manje.
I'm
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani?
Mafuna ukuxhumana lathi uyasesha uFacebook igama elibhalwe Dumoruhle Express Band. Ikanti ke neenombolo zethu zithi zona +26 7740 171 41. Uyakwazi ukungithola khona pho kuWhatsapp ma ungawufuna ingoma zethu, siyakwazi ukunginikeza zona. Ikanti nakula ku-inthanethi ziyatholakala, la ku-TikTok sikhona wasesha Dumoruhle Express Band, uyakwazi ukusithola khona. Awufuna ukuxhumana nathi yizo inombolo zenesisebenzisayo, ukwazi ukualo lwazi olugcweleyo uyasithola khona lapho.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Sicela lisixhase lathi siphakame sikhule, lathi size sikwazi nathi ukufika kule level esiyifunayo. Angeke sibe nalutho ngaphandle kwabalandeli. Sixhase lathi siphakame, lathi sikwazi ukufika lapho esifuna khona. Ke umculo wakithi siyawuthanda, sofuna ukuthi sithole ama-supporters sikwazi ukuthi sibe siqhubeka silenzela into enhle balandeli wethu. Siyabonga.
Umculo werumba, umculo weqembu le Dumoruhle Express. Yebo, bahlabela bekhona le Botswana bona bephuma eLupane. Bexoxa ke lo ntungameli inkomo uhlelo Woza Friday. Uyalandela ke uhlelo le Life Talk lapho esixoxa ngombuso kaZulu olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.